Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 24 kunhlangu la 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, osomabhizimusi ababalisa umnumzana Mike Chimombelo, umnumzana Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini ezakhi yona ethi ifuna ukubaphenya okudaba lwenkohlakalo, kodwa izakhi yathi imatasatasa okanamuhla ngakho izababiza kwezinye insuku.
Uya kwabo amajaha lawo mabili uChimombelo Mpofu ezakhi bethatha amavidiyo, bethatha amapikitsha, bekhanya bezichelesele nje kuphela. So utshengise ukuthi akula ndawo lapho indaba leza kuyakhona.
Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi baziphandele.
Weda uyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabishi kumbe ufuna ukuvula ihesaloni kumbe ufuna ukuvula irestaurant, ufuna ukuthengisa kurestaurant, weda uyenza iwedding kumbe icarpentry, ulungisela abantu izinqola.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi igcwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumunicipal weHarare kusukisela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombelo, Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini enhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo, kodwa iZAC ibikwe ithe imatasatasa okwalamuhla ngakho izababiza kwezinye insuku. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mpofu lomnumzana Chimombe abakade bebikwa bengekho elizweni kodwa bese China, bebevele bedingwa iZAC isithi ifuna ukubaphenya kudaba lokuthi bazisebenzisela imali okwakumele ithengele izizalwane zeZimbabwe eziswelayo imbuzi, langodaba lokuthengwa kwemitshina yokhetho ngomnyaka odlule. Imali le yayifika kuzigidi ezingamashumi amane amadola eMelika, i-$40 million, igqwetha elibamelayo. Umnumzana Thabson Zwetero uchasisa okwenzakale lamuhla.
Iqiniso sifikile lapha laba esibamelelewe lapha eZAC. So ke hayi sesikhulume labo bathe bazasibiza, konke nje konke kuright. So sizamelela bona ukuthi bazawuthi.
Izizalwane zeZimbabwe lazo seziveze imibono ehlukeneyo ngodaba lokungaphenywa kwababili laba lamuhla, zisithi imvama yeZAC ukubopha okwesikhatshana iphinde ikhulule abantu ngokungacacanga, kukanti ivele ayilamandla okuthonisisa amacala lokubopha ngokupheleleyo. Ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi lapha kungabe kudlalwa ngabantu ngoba bazabayekela icala liphelele emoyeni. Eyinye yalezi ingcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
So usijikona uya kwabo amajaha lawo mabili la uChimombelo Mpofu eZAC, bethatha amavidiyo, bethatha amapikitsha, bekhanya bezichelesele nje kuphela. So utshengise ukuthi akula ndawo lapho indaba leza izakuphelela nje emoyeni.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lomnumzana Ngwenya esithi akusathembisi ukuthi ababili laba bazaphenywa.
Ngakuthi Mombe akumangalisi, kodwa vele kukhangelelwe. Bekubhaywa nje isikhathi eZimbabwe kunzima ukuthi ukhangelele ukuthi abantu abenze corruption lohulumende ngababopha.
Isikhulumi sebandla elibusayo ngayo umnumzana Farai Marapira uthi kuhle ukuthi umnumzana Chimombe lompofu bazinikele kuzakhe ngoba kutshengisa ukuba balandela umthetho
canzwa ukuthi wachimombe na wampofu waenda kuzeke
ya ngizwile sibili ukuthi laba omike chimombe bahambile sibile zakhe so ke hayi into enhle esikhangeleleyo njengesizalwane sezimbabwe ukuthi wonke umuntu nxa kule nto ezinjengazonalezo aparticipate iindaba zakhona zilungiswe kuhle
kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efincube uthi abantu abaselathemba lezakhe
isenzo lesi singesinye sezinto ezenza ukuthi abantu bezimbabwe bangakholelwa ekuthini labo abafanele balwe lokugebengu lokwebiwa kwemali bazinikele ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo kubonakala kuyadlalwa nje akuthathwa izinto ngendlela ezingakhona ilizwe liyaphela liqedwa yi-corruption kodwa labo balwisa i-corruption babonakala nje bayadlala bazithathela isikhathi sabo kodwa imali isebiwa iphela elizweni
iStudio 7 ayisayinelisanga ukukhuluma leziphathamandla zezakhe ezibona ngokwethulwa kwemibiko ngoba zingadobhi ucingo njalo zingaphenduli imibuzo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngodaba lokuzinikela kukamnumzana Chimombe lompofu izakhe ithi phezu kwababili laba ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo owayesebenza lababili laba kudaba olufanayo babikwa batshontsha imali kahulumende ngesikhathi bephiwe imvumo yokuthenga impahla yokusebenzisa ngesikhathi sokhetho besebenza lenhlanganiso ebona ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Election Commission lenkampani yeSouth Africa omnumzana Chimombe lompofu betheswa omunye njalo umlandu wokungaqhubi kuhle uhlelo lwembuzi besebenzelana logatsha lwezokulima ngimele iStudio 7 kobulawayo Ningu Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ichwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumunicipality weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Ikhomishini le izahlolisisa imibiko yokungaphathwa kuhle kwezimali kanye lokungaqhutshwa ngendlela komsebenzi egoqela ukuthengiswa kwezitanda lokuqhatshwa kwezisebenzi. Umeya waleli dolobho uCouncillor Jacob Mafume uthe bayalwamukela uhlelo lolu njengoba labo befuna ukuzwisisa ukuthi iCouncil ibisebenza njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ama investigation alungile nxa kuyikuthi kulokhu ungahambi kuhle ngoba ungakhangela ziningi into ezenzakalayo kuHarare City Council esingasuthisiseki ngazo thina njengezakhamizi. Kodwa uduko esilalo manje ukuthi ama investigation la maningi ayenziwayo kodwa akalungisi izinto kangako ngoba ungakhangela almost every ama councilor onke ake akhethwa ngito previous kugcina kusiba nama investigation le corruption then sibe sesisiba walidithila ukuthi ukuba wrong ngama councilor yini kumbe there is something wrong in 50 ekhona enza ukuthi kuhlale kulama investigation
kungenziwa njani ukuthi kuxazulule lolu daba kubonakala ukuthi udubo vele lungaphi
ke funakalayo lapha ukuthi iCouncil ngoba abantu abona ukuthi nasi sithi ngama investigation sizizama ukudinga ukuthi ngubani olecala kuzangena futhi enye imunicipality kwenziwe amanye ama investigation ngoba nxa ama investigation esahlala ekhona ukuthi system iwrong ukulozeni ugovernment kumele ukuthi akhangele i-system ekhona abone ukuthi i-system yakhona injani ngesikhiwa kulabathi i-systems audit so i-systems audit kulokuthi ikhangele or i-accuse an individual ikhangela i-system ibisibona ukuthi kathi kuyini okurongo ngesystem okufuna ukulungiswa kube sokulungiswa khonoko okurongo ngesystem ngoba sizahlala siwesta imali eningi ngoba singakhela i-investigation siwesta imali eningi kungenele i-municipality o amameya kuthiwe khona noka bezikuhle ngakwenza investigation kungene abanesi kuhlala kuseze investigation so iproblem lapha is beyond just individuals it to deal more with amalozi namasistimu.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubesecingweni leStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu balesi sigaba baziphandele. Isikhwama lesi sisanda ukusungula ngokusemthethweni ngumnumzana Jabulani Hadebe omeli wenkayi South edalela ePhalamende, yena othi uhle waqala ngokusinikeza imali ezinkulungwane ezinhlanu zamarand 5000 rand. Okunengi ngesisusa salolu daba lokuthi uhlelo loluza qhutshwa njani asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we Studio 7 ayiqhubela umnumzana Hadebe.
Sibeka umfowethu uMtsheli Sibanda ngomgqibelo. UMtsheli Sibanda ube ngu-businessman olodumo kakhulu kwelakithi eNkayi. Wasungula ama-business akhe ngama-early 90s. Waqala nge-shop eyodwa, wazosungula amanye amashopu ehambe sakha ama-supermarket kuma-ward atshiyeneyo eNkayi South. Into esimthangela yona ngeyokuthi lapha besiya khona sakha ishopu ubeqatsha abantu abazo la khonapho ezindaweni ezisemaduzaneni kule basebenza khonapho ukuze labo bathuthukise impilo zabo benelise ukwenzika imuli zabo. So okutho ukuthi ngomgqibelo simbeka laphana, bakhulumile abanye bekhuluma imbali yakhe ukuthi kube ngumuntu odingisa abantu kakhulu. So njengomember of parliament weNkayi South masingibona kufanele ukuze ibizwe lakhe le mbali yakhe ingacitshi ukuthi silontshe business club ebizwa ngegama lakhe, njalo libizwa ngegama lamashop pathi okuthiwa yithokoza business club. Leyo business club ngokuncedisa abatsha ikakhulu omama abasacathulayo abasaqala amabhizinisi. So njengomember of parliament weNkayi South ngidonete i-5000 rand, kuyikuthi bona bazavumba i-committee yabo eyiye kahlela imithetho esikubiza ngokuthi i-constitution yeclub yona leyo. Mina kwami ngidonete esikubiza ngokuthi i-seed capital ngesikhiwa, okutho ukuthi bona bengavumelani ukuthi labo balama-monthly subscriptions be-chai isikhwama sabo sikhule. Yimali abazeyibolekisana njengabahlali beNkayi osomabhizinisi abathathulayo abasaqala amabhizinisi bebolekane bengefani kuyawodwa izinto leya kodwa kobulawayo kumbe phandle kwelizwe ikakhulu e-South Africa labobhotswana kumbe kubo Zambia amazwe lawo esathelane lawo.
Abaphatheka kulesi isikhwama bakhethwe njani kumbe bazakhethwa njani, njalo bagoqela ziphi izigaba zeNkayi?
Okwenzakalayo ngiyokuthi ngesikhathi ebekwa ubaba uMtsheli Sibanda libona osomabhizinisi labaqalayo osomabhizinisi abancane abasaqalayo, lesi sikhama sikhangela bona labo osomabhizinisi abaqalayo. Njalo akulamgoqo ukuthi ngibani ongangena khona club engajoyinwa ngumuntu wonke okhona eNkayi, especially kuconstituency yami eNkayi South, and okufisayo okhululekile ukuba yingxenye yaleyo club esiyibiza ngokuthi Thokoza Business Club. Then ngasejoyinile laphana ukuyibo njengama-members ukuthi bavumelane ukuthi ngenyanga umuntu kumbe ufaka 50 rand kumbe ufaka 100 rand kumbe $5 kumbe $10 kukuyiwo wonke wavumelane. Okwami njengommeli wabo edalela ephalamende ngithe ngibancedise ngokulontsha leyo business club lokubafakela esikuzwa ngo-DCT capital. Leyo yimali vele othi iclub ifonywa bayithola ivele sikhona.
Baningi yini abasungula amabhizimusi, njalo lapha sikhangela amabhizimusi anjani?
Ngokunzima ibhekane labo njengelizwe ngibone njengomember of parliament ukuthi ngisungule esingakubizani ukuthi creating job opportunities, uku-create amathuba omsebenzi. So okutho ukuthi wonke ofisayo whether uyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabishi kumbe ufuna ukuvula i-hairsalon kumbe ufuna ukuvula i-restaurant ufuna ukuthengisa ku-restaurant uyenelisa ukujoyina leyo club. Whether uyenza i-welding kumbe i-carpentry ulungisela abantu izinqola uyalungisa izivalo ama-wardrop ukhululekile ukujoyina leyo club. Ungaba umuntu othengisa esikuzama ukuthi ngama-cellphone accessories lama-electrical gadgets ukhululekile ukujoyina leyo club. I-club leyo ngeyomuntu wonke oyisizalo ngiseNkayi ofuna ukuncediseka la ukuthi asungule eyakhe ibhizinisi. Nabantu sebejoyine leyo club ibe nemithetho yayo, beqeda lapho besesiyavula esikubiza ngokuthi yi-bank account lebhanga ababelikhethile ukwenza ukuthi yonke imali eyabe itholiwe kungama-subscriptions iyahamba iyefakwa ebhanga. Ngaku ngenzakala ukuthi omunye wamalunga eclub leyo elesifiso sokuboleka leyo mali. Lama siyabiza ngokuthi ngama-signatories. Bahamba bayethatha leyo mali ebhanga banikeze lowo yabe eyitshelile ukuze ancediseke kuleyo bhizinesi ayenzayo.
Lo ngumnumzana Jabulani Hadebe, umeli wenkayi South edalela ephalamende obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga owe Studio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi lukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kwabongi kanye lengcitshi ezilapha imikhuhlane engavamanga ngoba sebasuka kwele Zimbabwe kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBrithani leSouth Africa. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Amazwi la ethulwe ngumnumzana Douglas Mombeshora, umphathintambo wogatsha lwezempila kahle evula ngokusemthethweni umhlangano obuqoqwe ngabe Private Healthcare Association of Zimbabwe kuvikela iphelileyo edolobheni leVictoria Falls. Umnumzana Mombeshora uthi ingcitshi lezi zigoqela odokotela abahlinzayo ama-surgeons abalapha ukufana lamadlala, ubuthuko bakhela enhlamvini zamehlo, abachisa imvukuzane labahlinza ababele lethayo kungesizathu sokuwa kwesisindo somnotho welizwe leholo eliphansi. Inkulumo yakhe ibikwe ngobe yisithunywa sakhe oyisithiphatha amandla kugatsha lunye umnumzana Maxwell Hove.
After the COVID pandemic,
pambilini kobhubhane lwe-COVID-19 beselabongi abangelamsebenzi, selwedlule samangala sisithola bengaseko, sesihanjelwe zingcitshi ze-intensive care unit, abe-surgery, abohlangothi lwe-oncology, abe-renal services, njalo njalo.
Umnumzana Hove phethe komhlangano lo utshelela umsakazo ukuba olunye uhlupho yikuthi kuyasilela ababalisi babongi lezingcitshi labo asebabopha imitshaqana balubhekisa kwamanye amazwe.
We now have a shortage of those because they either have been attracted to those greener pastures.
Labo sebasichiya bekhanga lidlelo, njalo abanye babo sebathatha ipentsheni, njalo silezinye njalo ingcitshi zamadokotela abapheka imithi emalebhu, labo asebahambayo asisoni yikho okwenzakalayo.
Omunye wasebayadinga idlelo ngumongikazi uEdith Mageza othi yena waphoxwa isimo somnotho.
Bengingasenelisi ukugcina abadala kanye lokubhadalela abantwana ischool fees.
Umnumzana Munyaradzi Mujuru wePremier Service Medical Aid wekelele kulawa wengeza esithi ezinye izizalwane zakuleli zigcina ziswela ukwelatshwa ngokupheleleyo ngesimo sobunzima bomnotho, ikakhulu kulabo abadinga ukuhlela inzwa ngoba intengo zama medical aid kumbe ukuzikhokhela ziphezulu kakhulu.
So we keep asking ourselves, particularly in the space, how can we make this more affordable?
Sihlala sizibuza ukuba singakwenza njani lokhu kube lula kuzulu, ngoba owethu umsebenzi kufuze ukube ngokubona ukuba ezempila kahle zifinyelelwa ngumuntu wonke. Ngakho lathi kufuze sixhasane ngokuhlolisisa intengo zethu ezibhedlela ezizimeleyo.
Umnumzana Edward Chikoto wenhlanganiso yobulembu eTande Mutande ubike njalo ukuba abezempila kahle kufuze bexhasane labo ukuze kube lesiphala samabhuku ezigulani ezihlala ebulenjini. Uqhubeke wathi iningi kalilambali kumbe umkhondo wempila kahle yazo ngesizathu sokusetshenziswa kwamabhuku nje.
You may find that the records that are
kusibhedlela esisoda ulwakho ukuthola ukuba imbali yesigulane lamabhuku akhe aseofisini ye-administration emawadini lasefamasi ayabe ehlukene. Lokhu kwenzekile kimi kunsukwana nje, njalo uzafica udokotela lo lalwana beselapha isigulane sinye bayabe belembali lemithi ehlukeneyo.
Kodwa kube lombuzo kwabezempila kahle ukuba lokhu kungaqondiswa ngandlela bani ngesizathu sokuba labo abobulembu intengo yabo imba eqolo okwenza izibhedlela zehluleke ukuba lobudlelwano. Ephendula umnumzana Chigodo uthe bona njengeTande Mutande sebesule intengo ye-hard drive kunhlanganiso lezi, njalo bazaqhubeka besehlisa le ntengo yedatha ukuze izigulane zibe lembali. Umnumzana Mahove laye uthi uhulumende kagoqanga nje izandla ngoba sebabumba uhlangothi lwe Health Service Commission. Inhloso yayo iyikuhlolisisa inhlupho zeholo kanye lendawo zokusebenzela kweziqhatshwa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunakuthaba Dlamini.
Ingxoxo mpikiswano yakuqala eyokhetho lukamongameli weMelika iza kwenziwa ngolwesine. Kodwa udaba lwabakuzakane lokutholakala kwayengomongameli uMnumzana Donald Trump elecala lokufumbathisa unkazana okuthiwa waya laye emacansini yizo indaba ezisegudweni. Izizalane zeMelika kuzamele zimelele kuze kufike ngolwesine ukuze zazi ukuthi okhokhela amaDemocrats uJoe Biden uzasebenzisa na ukutholakala kukaDonald Trump elecala kulingxoxo mpikiswano. UMitch Landrieu ongumgcini sihlalo womkhankaso kaBiden ukhulume ngalolu daba kuhlelo lwangesonto olwe Meet the Press olwe NBC.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character.
Udaba isilo lokuthi uDonald Trump isibotshwa ngolokuziphatha kwakhe kanye lobuntu bakhe. Khumbula ukuthi wehluleka ukubhadala izikwelede kaninginengi. Lokhu kutsho ukuthi ungusomabhizimusi ongalunganga njalo walahlisa abantu bonke ababesethembela kuye ukuthi baziphilise.
UTrump uyawalandula amacala lawa njalo wafunga ukuphikisa isinqumo senkantolo. UBiden ulungiselela ingxoxompikiswano le ezivalele kodwa uTrump wakhetha ukukhankasa ngempela viki beseWashington leFiladelphia njalo eveze ukuthakazelela lingxoxompikiswano kwezinye izikhathi ebuza abasekeli bakhe ukuthi aziphathe njani kulingxoxo mpikiswano lo Biden.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or should I be nice?
Ukufanele ngiqinise ikhanda na ngimtshele ukuthi nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke kumbe ngizinze ngimtshiye akhulume? Kuyafana na ngiqinise ikhanda?
Okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla lama-Republican kukhetho lukamongameli usebenzise njalo umkhankaso wangomgqibelo ukukhumbuza abavoti ukuthi umi ngaphi kudaba lwabokuza abangela maphepha.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Ngosuku lwakuqala sizaqala ukuxotsha laba bantu ngendlela engazake yenzakale eMelika akula ngenye indlela.
UBiden kusikhathana esedluleyo uqale uhlelo olwehlisa iziphepheli emngceleni osezansi yelizwe kodwa wasungula njalo enye indlela yokuthi abokuza abangela amaphepha abathetheneyo lezi zalwane zeMelika bathole amaphepha pa okuba izizalwane. Kumbiko wakhe ku-NBC, umgcini sihlalo womkhankaso kaBiden uphe uTrump lama-Republican umlando esithi yibo ababangela udubo lolu.
The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day one
umngcele wethu uthwele nzima njalo ubuthwele nzima okweminyaka engamachumi amabili kusiya kumachumi amathathu. UJoe Biden ngosuku lwakuqala wathumela ugwalo lokuguqula indlela okuphathwa ngayo abokuza kuCongress kodwa abenzanga lutho ngalo.
Ngaphandle kodaba lwabokuza kukhangelelwe ukuthi uBiden loTrump bazabuzwa ngendaba ezijiyeneyo kulingxoxo mpikiswano ezaphathwa yi-CNN ngolwesine mhlaka 27 wayenalinyanga. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias.
Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu ngumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibonani, kanti yena ukutamsaka lo nguye yedwa yini ekuzani PF yakhona ongasebathula abanye laba sokuzwakala yena uyazi uma ekhuluma. Kanti yena ucabanga ukuthi makukhulunywa ngephathi kuphela kukhulunywa ngephathi yalwela inkululeko? La amanye amaphathi abantu bezambia bazibonisa kahle babonisa umhlaba wonke ukuthi bakhetha yona le iphathi ekhona manje kuye akasebenzi yena phathi ewrong. Ma bemtshela ukuthi upresident wakho lo umoshile ngokuya emazweni afika akhulume kabi ngomakhe lanani uthi kulungi kodwa ke kusasa uyawususele wedwa le obaleni
elinjani. Studio 7 kanti Studio 7 sir, Studio 7 sir ngayisasithumezeli sesiphonga ubona kwezinye indaba phonga ukuthumezela kanti iStudio 7 selangaphikithi ngapi asela number zethu yini asela zelazidilethi number zethu Studio 7 fake ezinye singaze sikhuluma lisiphenduli singaze sikhuluma lisasendela ama-message lathi khona lizangena kuwhatsapp manje alisasenda indawo yonke hayi bo lathi phela siyazifuna inews
ndiyitshona njani basakazi kambe ngempela basesekhona abantu eZimbabwe abasakholela ukuthi kusele qembu eliphikisayo labochabangu labo Albert Mhlanga labo Monzora angazi kuyadanisa hayi abantu singavumeli ukudlalwa ngochabangu labo Albert Mhlanga lapha lokho betshela abantu ukuthi kule triple C kwaphela kudala lokho akusekho lokho
hayi mina ngikhala ngogawule lo babuthuma ukuthi ngabe bayazifundisa labo ukuthi babone ukuthi becabangela abantu bangacabangela izizwe zabo siyali bayadla kuzani kodwa asoze badle kuze kube amen ngoba sihlupheka labo sithenga amashopu afanayo abantu aba basazi ukuthi bafundiswa kwamanye amazwe kodwa ngendlela abenza khona ngani bona bahlali lapho ngani abekho kuleli lizwe iZimbabwe siyahlupheka ngenxa yeZANU-P F and asoze kutshintshe asoze kuthweni ngenxa yobona labo bengazimiselanga bengenzani abahlupheki ngola abahlupheka bahamba kuma-potholes bathenga ipetroli edulayo njengabanye abantu
Sibingelele Studio 7 linjani lonke mthokazi womhle. Sithanda ukudlulisa amazwi onduduzo. Kusise esimazi kakhulu ngokuthi nguMavis Gama. Mavis Gama. Sithi khona umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Sifunde okuningi kakhulu ngomsebenzi wakhe omuhle kade wenza la. Ngoba phela uma ulalele inews, asilaleli inews kuphela ukuze ukuthi kwenzakalani eZimbabwe. Siyabe sisenzela lokufunda, kuningi esikufundayo. Siyabonga kakhulu singathi umoya wakhe ungaphumula ngokuthula nezihlobo zakhe ziduduzeke
ye sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli hayi siyamuzwa umavaza lapho uyakhuluma ukhuluma into yakhe engaesidindini umuntu omdala ukhuluma into ebole kanje hlekisa ngokulimala kwabanye abantu bayiqamangonda kodwa into engiyitshoyo kuzoliphelela one day madoda and ngifisa uNkulunkulu aligcine uNkulunkulu impilo ibende fike kodwa alincitshe amandla sili overtake ngoba angeke siyintsha seZimbabwe about millions and millions abantu baseZimbabwe abahlala ezweni lapho hlezi nzima kwamanye amazwe siyahlupheka siyahlukumezeka wena uzokhuluma isidindi esinje so khuluma ukubola ukuthi hey abantu hey bachaywe kuphi kuphi mina kodwa ndokusola nje
Lawo bekungamazi enu linabalaleli beStudio 7 elisithumele wona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingasebenzisa yona le inombolo nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eVoice of America eWashington DC. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lweLive Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo lapho inhlanganiso eZimbabwe Anti-Corruption Commission ethi ilungiselela ukuphenya osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe, Moses Mpofu, Lowicknell Chivayo kudaba lwenkohlakalo. Singake hlukanike zihlobo sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe lo Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini eZak yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo kodwa iZak yathi matasatasa okwalamuhla ngakho izababiza kwezinye insuku. Izakhamizi zenkaya zithi sezisungule isikhwama esaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu baziphandele. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.